Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ziku 29 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yakwelebhilitane egcina imbali yomhlaba ilandule imbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi ilamathambo lokhakhayi lukambuya nehanda.
So akusiqiniso ukuthi unehanda ngomunye wokuqala ukuthi akwanise ukuthi abe ngukhomanda. Ukufaka isithombe akuthi ukuthi kumele bakuphelekezele ngamanga.
Izakhamizi zakobulawayo ziyamanyana ziphathisa odokotela lemuli zabo abalahlekelwe impahla ngokutsha okwenziwe izindlu zabo esibhedlela sempilo Central Hospital.
Uchawe sibhedlela sempilo kuyasidanisa kakhulu njengezakhamizi zakobulawayo ngoba ividiyo nalingapheli nje bese kuthekabili.
Inhlanganiso elwela ilungelo labahlukunyezwa ngesikhathi segugurawundi e-Post Independence Survivors Trust isole uhulumende ngokungasayini isivumelwano se-United Nations esenqabela umbhuqazwe.
Igameli ye-ZANU-PF iyesaba ukuthi abantu bazagcina sebekhombana umuntu ukuthi wena ungowagongodabani, wena osenza lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yakwelebhilitane egcina imbali yomhlaba ilandule imbiko yokuthi ilamathambo kambuya nehanda njengalokhu okuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo. Umnangagwa uveze lokhu ephawula isithombe sikambuya nehanda edolobheni leHarare esithi imizamo yokuletha ukhakhayi lukanehanda lamathambo akhe evela eNatural History Museum kwelebhilitane asekusibanga eside. Kodwa isikhulumeli sale museum sitshele intatheli izindaba ukuthi abalawo lawo mathambo njalo abazilutho ngawo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Gifford Mehluli Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukufakwa kwesithombe zikanehanda eHarare.
Bathe ngelohlupho lakho i-distortion ye-history ukuthi unehanda liqhawe lokuqala elokulwisa umbuso wabahuquluzi kusuka kuDeborah eBhayibhelini. Singakhangela imbali elotshiweyo, imbali eyaziwayo. Queen Nyamazana owabakhona unehanda engakazalwa was a prolific fighter owenelisa ukuthi akwanise ukuthi alwise aze azofika lapha esilwa ekhonga ozodefeata lo mambo. So uNyamazana was a first fighter, was a first commander, a prolific commander always struggle ekhokhela ibutho. So akusiqiniso ukuthi unehanda ngomunye wokuqala ukuthi akwanise ukuthi abe ngukhomanda. It is not true. Ukufaka isithombe akutsho ukuthi kumele bakuphelekezele ngamanga. Nxa sikompare unehanda lo Joshua Nkomo, unehanda was a spirit medium, wayengumama oledlozi wayebancedisa. UJoshua Nkomo wakhokhela ibutho, wakhokhela njengosopolitiko ukukhulula kweZimbabwe. So ama levels angkhona achiyene aka Joshua Nkomo laka nehanda.
Lina njengenhlanganiso yebheju likaZulu liluthatha njani udaba olokudilizelwa ibhakane leli elalelifakile eBhalagwe? Lizaqhubeka na lilokhu lifaka amabhakane hona la?
Izithombe basithembisile abantu ukuthi hayi nxa besibakhipha lesi sithombe izithombe zizaqhubeka zifakwe ngoba singakufuniyo ukuthi kukhohlakale imbali yegugurawundi isehlakalo ezenzakalayo. Sabatshela labo ababekhona ngaleso sikhathi, amapholisa labe presence office ababekhona ngesikhathi sisiya ematobo sisiya ematobo eBhalagwe ukuthi siyakwasiza sizasifaka lingasikhipha ntambama lingasikhipha ngemva kwamalanga athile lingasikhipha loba nini kodwa sizabe sizofaka esinye ngoba sesikubonile ukuthi uhulumende ukhuluma okunye kodwa esenza okunye okungayisikho lokho akukhulumayo so sabathembisa amapolice athembisa bonke ukuthi isithombe abantu bazakontribute sibe sizofaka njalo sizaviyela siyefaka sizafakwa ayikhona ebhalagwe kuphela kuzo zonke izindawo kulendawo uthi ungahamba kizo echolojo ungahamba kizo lupani isikolo sonke osibonayo sile mass grave isibhorane sonke osibonayo sile mass grave imbali ekhona omama abahlukunyezwa badlengulwa obaba abatshayo abanye babulawa so akusoze kume
umnumzana Gifford Mehluli Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo zakhamuzi zakobulawayo zimanyene ziphathisa odokotela lemuli zabo abalahlekelwe impahla ngokutsha okwenze izindlu zabo esibhedlela sempilo Central Hospital. Impahla ithabalale ngolwesibili ibikwa isedlula intengo engamadola emelika ayingxenye yesigidi sinye $500,000. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ukutsha kwesibhedlela sempilo kuyasidanisa kakhulu njengezakhamizi zakoBulawayo ngoba njengoba usithi ukuthi asikokuqala songokwesithathu iviki yona lingapheli nje bese kuthe kabili kuveza sobala ukuthi kukhona ongahambi kuhle khona phana esibhedlela ikakhulu ngasikhangela ama connections esingadinga wegate ngoba kukhanya yiwa bangela ukuthi isibhedlela ngibiza indlu zabodokotela kube yizo ezigcina zibamba umlilo so khonokhana ke siyakukhuthaza ukuthi abakhangele ngeze safety khona phana esibhedlela kumbe singathi i-public works ekhangele ngokuthi izindlu leziyana zihlale azilangozi bakunanzelela ukuthi bayazihlola sikhathi sonke ngoba asiyonto eqalisayo njalo asiyonto esingathi izagcina kuthi ukuthi kuzaqhubeka kusenza njalo so njengabahlali bakobulawa kuyasidanisa kakhulu khonokho sikhuthaza ukuthi abakhangele ngezindlu lokuhlala kuhle kwamadokotela khona phana esibhedlela sempilo bakunanzelela ukuthi every time bayahlolisisa ukuthi kambe zingabe lezo zindlu zilungele yini ukuthi zihlale abantu ngoba yingozi esingathi bangelwa yi-negligence kumbe kunganakekelwa kwezindlu zona ziyana ezihlala abahlali bempilo.
Siyabona njalo ukubana bakhona abantu asebeqalisile ukubuthelela uncedo olungaphiwa odokotela. Njengezakhamuzi kukhona yini eselikuzwile ngalokho?
Ye, zikhona inhlanganiso ezigoqela o-site, ezigoqela o-women in leadership development trust, lezinye esezithe zaqalisa umkhankaso wokuthi ziqoqe izinto ezinganceda odokotela abathe behlelwa ingozi yokutshelwa izinto zabo besezindlini zabo khona ngale empilo. Ngakho ke kuyakhuthaza ukuthi zonke izakhamizi zakobulawa lezinye ezingabe zingaphandle kwelizwe kumbe ngaphandle kwedolobha lakobulawa ziphathise ngoba ikhona imininingwane yakhona apho ukuthi bangathi bangathola bakho abakuthola baphose record.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela ilungelo labahlukunyezwa ngesikhathi seGugurahundi ePost Independent Survivors Trust isole uhulumende ngokusingasayini isivumelwano seUnited Nations esenqabela umbhuqazwe. Uhulumende weZimbabwe lo amanye amazwe afana lawe Russia leChina lamanye ahala ukusayina lesi sivumelwano ngeviki edluleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yePIST umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Abani la namhla vele abazakala ukuthi bangcwatshwa ngapi abalenhlanhla bayakwazi nje ukuthi hayi owami wabulawa watshiselwe endlini laphana noma echolojo noma ebhalakwa noma emzulwa noma esilobela ngalokho abantu bathi abasahambi emhlanganweni ye-National Peace and Liberation ngoba iyize izama ukukhanzinga abantu ngamaphepha bathi uma iqinisile ukuthi ifuna ukuthula lokuxolisa lokumsana umloda ngabe uhulumende kababa uMnangagwa uhle wagijima wasayina lama progressive side lokuhlukumeza abantu mahlayana akulunganga kutshengisa ukuthi i-commission le ngeke kubambe abantu amehlo
manje linalithi i-commission le yenzeni
ngamafitshane imisebenzi ye-National Peace and Reconciliation Commission 252A to ensure post-conflict justice, healing and reconciliation. Kuthiwa lapha bavame ukulungisa izinto ezenziwa emuva ekwenzela ukuthi kube lokuthula lokuxolelana. Singaya ku-C ithi to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Bathi lapha bafuna ukuthi laba abahluphekayo, abahlukumezwayo, abaphilayo bancediswe ezibhedlela belatshwe. Bantu bababonge kwenzela ukuthi baphole abanye badingelwe into zokuhambisa isengxenye wheelchair bamdingele ingodo zokudondolozela benze konke ukuthi abantu bahlale kutsha kuhle njalo besithi abafuni ukuthi into ezinjalo zibuyele emuva abantu baphinde kube lento njengeground to do anything incidental to the prevention of conflict and the promotion of peace. Bazazama sibili ukuthi bakhankasele ukuhlala kuhle. Kodwa ke sesibabuza ukuthi njengoba sebalile ukusayina umthetho omkhulu kangaka kanjani lokho. Nisibona ngani abantu bakithi eZimbabwe kakhulu igamedi yeZANU-PF iyesaba ukuthi abantu bazagcina sebekhombana umunwe ukuthi wena ungowagongodabani wena osenza lokho hajibo ngabe basayinile i-resolution yethu bezabona isibuko esihle ukuthi hayi bale intention yokuxolelana
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ubekhuluma esicingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obhubhileyo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamajumi ayisithupha lane 64 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abazinkulungwane ezithoba mnwembili 8509 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zakoBhewula eMadobo South sezihlanganise imali ukuze zakhe isikolo semfundo yaphansi iprimary ukuze abantwana bengahambi umango omude besiya esikolo okudala ukuthi bengaphumeleli ezifundweni zabo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abazali bathi sekuyiminyaka belesifiso sokwakha lesi sikolo kodwa imino yabamfitshane. Kungakho kwamanje balethemba lokuthi lo msebenzi uzaphutha ngoba bencedisana lenzalo yakulesi sigaba eseGoli. Abafundi abahlala kohumbane ngaphansi kwasobhuku umyaka lapho kungcelelane khona uward 5 lo-6 bahamba umango omude ongaba isilinganiso samakhilomitha angamathumi amabili mihla ngemihla besiya esikolo semzila njalo bephenduka. Umnumzana Luka Ncube omgcini isihlalo wekomiti eyakha lesi sikolo uthi bahlangane enyakeni labanye bakhe eSouth Africa bathatha leli nyathelo lokwakha isikolo bencedisana lezakhamizi.
Kuqale ngoMashi 2020 sigenge yaseGoli lapho esahlangana khona sabona ingcindezi esilayo ngani ngokuba khatshana kwezikolo zethu.
Isikolo lesi kahle kahle isikolo esidala kwakufanele kube nathi safunda khona ngama-80s early 80s but sangaphumeleli then thina sesikuba sibonile ukuthi izinga abantu abethu baloko benohlupho olufana nanelo nalolo langesikhathi sezulu sasisukusukumela ke siyigenge yasegoli sakhuluma nabazali emakhaya senza kamalungiselelo khona sakwazi ukukhuluma lecouncil abezabasiphegela
futhi njalo bananzelele ukuthi abantu ababo abaqhube kuhle esifundweni ngenxa yomango omude abahamba amalanga onke njalo lokho kubafaka ezingozini
isikolo sethu esiseduzane lapho kuya khona abantu abethu imzila is about 12 kilometers weminye imizi to 15 kilometers ukuhamba kuphela which means ngephede umntwana uyakwanisa ukuwalka maye yakhona 12 kilometers ukubuya 12 kilometers iyenza o 24 to 30 kilometers ukuhamba nokubuya incindezi yezikolo sinayo mpela enkulu ukuthi izikolo zakhe zisikhatshana kugcina umntwana siyafika ekhadele engakwazi ukufunda kahle nangesikhathi sezulu kudinge ukuthi bahlangabezwe kunemifula nani nani into nje zincindezi nje
umeli wedalele eParliament eMatobo South umnumzana Solomali Mancube uqhube umhlangano lekomiti lesesikolo lapha ningeze isipho sempahla zokwakha ukuthi uhulumende uzasekela ukwakhiwa kwalesesikolo
Ngoba sikesaxoxa ngiyangaba ngilo deputy minister kwesinye isikolo ngakho. Silabakhulu be-education wanjela wathi wafika esigangeni lesi. Sacebisana phela bayahlala njalo ukuyakha mina sengilunywa ukuthi ngabe yaqalisa. Kwathiwa ama-toilet ngizwilele yagebhile. Ma ngisuka lapha ama-councillors angibhalele ukuthi amanzi enge-toilet mangaki. Next week ebese yakhiwe. Sivele sikwenze i-toilet iqalise. Lali lithi at least abantwana qalise i-block kube kufundwa kungenoku kufundela kwa-class. Uzobona kabi ukuthi siya.
Iningi labafundi ezansi emaNdebeleni ikakhulu esezikolo zemaphandleni kaliphumelelanga kumhloliso yanyakeni ka-grade 7. Ababalisi bathi okunye okubangele ukungaphumeleli kwabafundi kulesi sabelo imango emide abayihamba besesikolo okudala ukuthi baphuze esikolo bathole ezinye izifundo sezedlule. Kusenza lokho olunye udaba izakhamizi zeGaranyemba zikhala ezimathonsi kulandela utshontshwa kwama-solar panels ekliniki yeGaranyemba kuthanga ebusuku. Ukhansila walendawo umnumzana Miklas Ndlovu uveze ukudana ngalesi sehlakalo.
Kulo monakalo omkhulu kakhulu kutshontshwa ama-panel sibili akwana 14. Hayi into yakhona ibe mbi kakhulu sibili kuthiwa abantu laba bafikile-ke kakulabo babonileyo kukhanya inyawo zabo sibili behamba baze bephuma egedini bayiphelele ethareni. Ngiyabona imota ibimiswe ethareni khona ngale manje kukhanya umuntu waziyo uhle waqalela khona ngapha lapho ungela ama-transformer khona bayenza umsebenzi wabo baze baqeda kungabonakali i-effect yakhona.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyembokodo unkosazana Victress Mathuthu. Sixoxa ke ngodaba lwesithombe sikambuyanehanda esesidale inkulumo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo msakazi, igama nguVictress Mathuthu, ngiyabingelela.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi ulubona njani udaba lwesithombe sikambuyanehanda lesi esifakwe eHarare? Sizwa besithi balungiselela ukuthi benze ezinye izidombe esifana lesenduna iyakhona ngapho esigabeni seMandebeleni uMtshana Khumalo. Ungasitshela ukuthi uthini wena ngalo?
Emsakazi, mayelana ngokufakwa kwesithombe sikambuyanehanda ngabantu bakubo khonale eMashonaland, angiliboni uhlupho lapho, angiyiboni impambaniso ekhona ngoba labo ngabantu bakhona lesishoneni abenza isiko labo. Nga bona bekubona kuyingxenye yesiko labo ukuthi bafake lesi sithombe sikambuyanehanda kulisiko labo. Loba nje khona kungathi kuphakamisa amehlo ukuthi kusetshenziswa imali eziningi ukuthi kwakhiwe isithombe sonesi sikambuyanehanda ekubeni ilizwe lisenkingeni zezimali ngendlela esibona ngakhona. Kodwa nxa kuyikuthi benza isiko labo abavalelwa, wonke umuntu uvunyelwe ukwenza isiko. Njalo lokho sikufisa ukuthi njengoba bevunyelwe ukwenza isiko labo khona le eMpumalanga, kube kuvunyelwa wonke umuntu elizweni laseZimbabwe ukuthi ayenze isiko lakhe, kungabi khona ovalelwayo. So ayikho nje inkinga ngokuthi abantu benze isiko labo. Ingxe nje kuzavunyelwa wonke umuntu alenze isiko lakhe ngendlela yakhe. Ngokufaka kwesithombe kuza kwenziwa isithombe sikaMtshana Khumalo Mbaku nguti kulisiko labantu besiNdebele ngoba umtshana ngithi yena akasuye wale emashonaland. Yena mbaku nguti isiko lesiNdebele lelo kuyavumakala ukuthi kufakwe isithombe sikamtshana lapha abafuna ukuthi sifakwe khona. UmaNdebele kwamukela ukuthi kufakwe isithombe sikamtshana. Ayi singafakwa. Singafakwa nqaba ukuthi kuyamukeleka ngesiko lesiNdebele ngoba maku samukeleke kufakwe isithombe sikambiyane yanda ngesiko lasesishoneni khona lesishoneni. Kumele kwamukele ngabakho lesishoneni. Laba ngapha nqaba kumele kuzofakwa isithombe sikamtshana malo kumele kwanyukele ngabantu bangaphe esiNdebeleni ma kuyikuthi isiko labo liyakuvuma lokho
ubona abakhuluma ngokuthi isithombe lesi besimele sifakwe bathi bona kungani kwathi kufakwa esikamuyi uDokotela Joshua Nkomo akuzange kube lenkulumo kodwa inkulumo isikhona kathesi kulesi esika Mbuyane Handa
ngicabanga ukuthi kuyidlela nje into yakhona eyenzeke ngakhona ukufaka kwesithombe sika Mbuyane Handa kufika ngesikhathi esivi ilizwe laseZimbabwe lisezinkingeni zezimali nxa abantu sebesizwa ukuthi kusetshenziswa izimali ezingaka ukuthi kwakhiwe isithombe ekubeni kulezinto eziningi ezimele zilungiswe ngemali eZimbabwe mhlawumbe esikababa umqabuko safakwa ngesikhathi isimo singekho ngendlela esiyikhona manje mhlawumbe ngaleso sikhathi abantu babona kungathi hayi imali zakhona zazivuma ukuthi kufakwe isithombe sikamqabuko kodwa empeleni ukuthi kwakhiwe isithombe esibiza kangaka ngalesi sikhathi esikiso yikho kuyingxenye yokuthi okwenza ukuthi abantu bangathi abahambisani lakho kwakhiwa kwaso kungasikho ukuthi bathi kuyinto embi kodwa indlela okwenzakala ngakhona la ngesikhathi sakhona singathi abelungu bengathi i-timing ayikho right
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga umsakazi ngivalelisela kubalaleli bese ngisithi kubalaleli labantu bonke nje jikelele nxa abantu besenza isiko labo akuvunyelwe ingqe nje kuzavunyelwa wonke umuntu olesiko lakhe ukuthi alenze elizweni laseZimbabwe ngikho ukuphazanyiswa ngiyabonga
hello ke bekungunkosazana Victress Matutu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane kwele South Africa eMbokodo sixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuvike ezayo okwamanje ke ngidedele emuva ngelithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Thethi Maphosa lo sinikiwe ncube abalahlekelwa ngabazali babo eBhalakwe ngesikhathi seGugurawond. Abasichazisela ukuthi lokhu kwathinta njani impilo zabo.
La sinikiwe ncube ngalahlekelwa umzali wami sasemncane singabona ngilakuthini balahlekelwa ngubaba basishiya sase bancane balahlekelwa ukufunda. Umaba la yaphinda wasishiya njalo sebancane salahlekelwa impilo yethu yonke njalo okusho ngukuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi yalala ngathi yafisa ukuthi ngathi yakwazi ukuthi balele ngathi ungaye amathamba abo sewaphilile sewagcine ngcoyo njalo sifikise ngabe lo akwenzayo kuyavuma ukuthi niwakwenzayo asixolise ngayengayisizwe zethu ziyavuma ukuqhola
kuyini okukhumbulayo ngalolu daba
ubaba wami wayengusamson ngiyeza besithi kwafika abantu ebusuku abangu-2 bafika bagoqoda endlini lapho ababelele kukhona lo mama bacela ukuthi bacela ukukhuluma laye waphuma engagqokanga phezulu egqoke ivesti yebhrugu elifitshane ngamafamashuzi wasebekhuluma nje kuncane wathi sicela ukudengisa indlela umgwaqo lapho okhona wasephuma wathi athatha iyendi bathi hayi angakhathazeki siya eduzane uzaphendula ngeduzane kwahle kwaba yikho ukuhamba kwakhe azangisithinde kuzwakala ukuthi wumndeni sangithuna khonapho
ubona ingani lesi sehlakalo savimbani empilweni yakho njalo uphila njani kathesi
sehlakalo lesi savimba ukuphila kwethu konke ukufunda ungekamfundanga labantu abami laba bafunda ngoba lami azange ngifundi angila lutho angila future yami asila khaya izinto ezinjengazenezo siyalifuna ikhaya ukuthi ngathi lekhaya liphe liphi esithi lapha kuthi kodwa asinalo ngenxa yokuswelakala kwabazali
alitholanga umuntu wokuligcina
sesakhula sesile mingidi kwathi ikhaya lelelo kuthiwa ikhaya langithi akilalo ungizofadilisa.
Yebo, linjani?
Isikhona noma linjani da?
Siyaphila, ngikhuluma loba.
Lokhethi maphosta. Mina ngiyive lapho nalapha eBhalagwe ngathi kodwa ukakwayihlala ngale ezamanyoni umlaga maphosta.
Kuyini okukhumbulayo ngokunyamalala kwakhe? Wasuka nini njalo licabangela ukuthi engabe ngaphi?
So asikutholi ukuthi bangabe bengaphi. Kuyasifukumuzwa kakhulu ukuthi ngabe siyazi lapha kumbe abalala khona amathambo abo lapha akhona.
Likakhumbula yini njengomndeni ukuthi wathathwa njani nini?
Hayi, mina ngase ngilo mntwana nje engamthola ngo-76. So kutho ukuthi ngase ngile ngqondo lapho ngoba ngase ngile guma lami. So base bengicela ukuthi ayi lapha uvuka asimboni ma ugogo ekulandisa uthi wafika ekuseni wafika babuza bathi yikho ilaga lapha ugogo wathini. Bathi ngapho ugogo wathi hayi uyengigabhini yephele. Bathi hayi angabuya umtshela ukuthi sizambona ntambama. So bahamba bahlangana naye ubavela emfuleni ethathayo vela phelele. Bathi ngomlaga uthi wathi ye ayisilandisela ugogo. Uthi ngasebe sithi khonakhona hayi fika kube sizekubona mbayimbayi. So uthe efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi bafikile labo bani. So wena wosuwenzeni usabe besale bebulala mina ngakulokuthi kumbe bazobulala. Hayi ubaba wana wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu abakwenzayo ma yikho ukuhlala kukababa. Bathe sebelele uthi wezasebe gqokotha bethi phuma sifuna ukukhuluma nawe ukuthi ubaba waphuma egqoke ishoti ngomna ngenyawo. Imota bathi bona laba abanye abasele ngizile ngapha bathi bayizwi iduma ngapha khonapha kuleni lapho kwakungena abagogo lapha ebusuku. So yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba angaphinda aphenduka kwaba yikho kumgcina kwakhe.
Ngifisa ukuthi ngabe kwenziwani ngalolu daba ukuze amanxeba aphole.
Siyafisa ukubane basixolise kodwa ngenxa kungaxoliseki ayi angazi ngoba ngihlala kuyasithuna okokuyinto lokhu nxa ngicabanga sovele nje hayi inyembezi yami kuyisiza ngomzali wami ngase ithuna lakhe ngalibona ngakungcono ngoba ngangiyazi ukuthi hayi ubaba ulelela kodwa lokhu kukuhlula ukuthi hayi ngangasixolisa kunokuthi bebe lokhu besikhika ukuthi ngapha bede ngamanga akulabantu abanjalo abanyamalalayo ye kwathini kwathini hayi kusizisa ubuhlungu.
Lapho lizwe unkosazana Kathy Maphosa kanye loSinikiwe Ncube abeBhalagwe abalahlekelwa ngabazali babo ngesikhathi seGugurahundi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo, iqhubekela phambili imidlalo yeBasketball Africa League namuhla lapho kungcikelana khona iPetro de Luanda yakwele Angola neZamalek yakwele Egypt kuma semifinals esigodlweni iKigali kwele Rwanda. Iqembu lePatriots lakwele Rwanda lincikelana nele AS Monastir lakwele Tunisia. Amaqembu azanqoba emidlalweni le azangena kusigaba samafinals. Ukuze sihlaze imidlalo le, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loBusani Mbuso Ntini olandela imidlalo le.
Nambonani imali yami ngayifaka ngathi ngxe kuRwanda kumbe ngithi iAngola. Ngoba nxa ngikhangela i-lineup yakhona i-roster yakhona ungathi awala ama-player avile emazweni amaningi. Bodana amathima akhona balance. I think iRwanda ila lama former NBA stars amavili even though omnye wakhona engabe sephumile but mbona ngani up to yesterday bebe lama-player amavili adlala ku-NBA njalo balamanye ama-players avela kwamanye ama-countries within i-Africa okutshengisa ukuthi le yi-professional team aso team nje ukuthi nje lesei-Highlanders ukuthi lama-players akobulawayo kuphela umba eZimbabwe kuphela kuya kumele i-team enjenge-Highlanders i-recruited beyond ama-borders wethu. Yikho i-team ye-Rwanda ikhanye njalo njalo le Angola la Dube yiwane lesayo ukuthi ehuge ama-players bezodlala emathimi nawo. So i-Angola sazi le oyili indawo enothileyo. I-Rwanda think upresident wakhona is very strategic even though kwesikhathi engxoyacasa ungena i-politic kwiligi yakhona but imali ngesikwabo ukuthi eholisa amaplay.
So ukuze umuntu angene kuligena leyo silabo Mozambique, you know, Angola, labanye amazwe, kwame ukuthi ilizwe elinjengele Zimbabwe lenzeni?
Ilizwe njengele Zimbabwe likhatshana oba one, kumele liqale khona ukuthi lidevelope iskill at the local level. Like kunje kobulawayo angilashoot kulethinye basketball. So kumele kube le team njenge-Highlanders kuthiwa yi-team ye-basketball. And then kumele beqale njalo be-recruite abantu even from outside, ayikhona ukuthi kube ngama-local talent kuphela for them to be able to compete kulevel ye-Africa basketball njengabo Rwanda lamanye ama-country.
Ubusani Mbuso Ntini umlandeli wemidlalo ye-basketball ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-New York khonapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwake namhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Inhlanganiso yakwele Bhilitane egcina imbali yomhlaba ilandule imbiko yokuthi ilamathambo kambuyane Handa njengalokhu okuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Thank you.